imoto ziningi kakhulu, i-queue yakhona inde kakhulu.
Abaningi sebekhalela abantu ade befonile sebekuthile, kodwa lokho sivele sibaningi. Sifika bokuyikho bebethela bebesathele i-fuel ngabo past 3.
Bona ingani sebevala uyabo sofikile kumbe kungehlula?
Kungehlula ngoba abantu kuvala ngo-8 PM. Usho ukuthi yalesi nje sesile, sikhangelele ukuthi bayavala anytime. Kuleli viki ukhanya isimo sibi kakhulu, amagalaji amaningi awala-fuel. Bebethela namuhla yikho sifolile, bathele makuma service station ambala awephumi insuku lezo ezidlulileyo bokomile bongela lutho. Sini
lingabe lilane ukuthi libhadale ngama-bond notes njalo laba abale mali yakwamanye amazwe bayabhadala behambeni?
Okwenzakalayo kule i-service station engiyo yona bathatha abantu abalamakhadi akule service station awephuma kumbe ama-coupon, abathatha ama-bond notes kumbe abasebenzisa amakhadi ebhanga. Lama service station asebenzisa i-forex kuphela, kungani mabili kumbe mathathu koBulawayo?
Nxa ungabazuzanga lapha uyakwenzani emsebenzini-ke?
Mina ngikukhefa ngikho emsebenzini, kodwa ngaswela namhla ukuvukela kusasa ekuseni, bandise ukuvula ngo-6 ekuseni. Okutsho ukuthi umuntu yachiye ebambise indawo ephenduke uvuke ekuseni ngo-5 AM usulayinini, bethi bevula ngo-6 usukhona. Abanye bayachiye imota, bakhona abazalala elayinini bebambe indawo. So uya ukukhulumisana labantu abangemva umba baphambi kwakho ukuthi xa usuphenduka kusasa bazakusho ukuthi bakubonile ukuthi ukhona elayinini.
Njengomhleli, njengentatheli izindaba, ukubona njani uhlupho lolo olwamafutha?
Nxa ngikhangele ukuthi isimo besinjani ngesikhathi ekhisimusi kufika kumnyaka omusha, kungani kuphambili kakhulu. Qina ukuba la mafutha endaweni eziningi ngesikhathi esengathi ngesikhathi senyuye. So kuphela iviki lelisuku amafutha engavuya ngema-service station amaningi. Osho ukuthi ngabe kutshengisela ukuthi isimo siya sisiba nzima. Abaseyararela bebekhala ngokuthi kunzima namhla, la izolo bebekhala ukuthi isimo sibi kakhulu, kula kungcono lapho siya khona.
Ye, kungaba lezinye inhlelo obona ingani ziyathinteka ngalolu hlupho?
Ngibona udaba lolu lithinta zonke inhlelo, kungabe kuzihlelo zikahulumende ngoba even lalapho amalayini esikuwo khona, imoto engizibona lapha kulama-ambulance kule moto zikahulumende njengoba bengitshilo ukuthwithiliyana kulama-truck ama-army amasosha lawa belapho, kusho ukuthi zonke iy'gatsha zikahulumende lazo zi-affected. Silayine lawo ngemva kwami ngibona ibhasi ye-NUST lama-truck e-NUST, okusho ukuthi vele balisa iy'gatsha zonke zikahulumende. Lezinye iy'nhlelo eziqakathekileyo lazo zikhayelana nilo dubo lokuswelakala kwamafutha.